kuhle ukuthi njengoba kulilanga lokuthi kwakuqiniswa lilanga lokuqinisa ubuqili lobo babukhona eAmerica, abantu bebanjwa izibhalo bephathwa njengenyamazana. Ngibona ngathi mina kulungile kakhulu ukuthi kunanzwe khonoko. Angithi nxa kusiya phambili sekuzaba yilanga lapha abangatshengisela khona lapha babe izigqili, babe lembuthano, babe lesikhathi sokuphumula. Bezokusithela labo ababe babambile bebenza izilabo baphumule, bame kusebenza bathakazelele lelo langa ukuthi asake sakholisa. Wakhangela kwalwiwa ukuze leli langa libe khona, kwaba lempi, kwalahleka amadoda amaningi empini, abanye besala besithi kungabi khona lokho, asihlale sibambile kuphela. Laba bantu bezi abanye besithi hayi, asiloluntu lolo kwakuyekelwe kukhululwe laba bantu. Kwaba njalo, kwabanye kwaba buhlungu ngoba ngithi balayitshwa, abanye bathuthwa bayafakwa ema-islands khona, labanye babiselwe Liberia ngemkhumbi. Kulilanga eliqakathekileyo mna ngokubona kwami.
Bengabe bemelele yini ukuthi ube likhefu kusukela ngomnyaka ozayo, kumbe lakho bekulungele ukuthi abantu behle betshelwe ngesiphangiphangi ukuthi kuvalwe amahofisi kahulumende?
Hayi, ukuthi kube isiphangiphangi kuyazwakala, kungenzakala ukuthi abanye babe bevulile lamhla. Kodwa-ke angithi nxa sekungumthetho kuyabe kusitsho ukuthi kusiya phambi emnyakeni ezayo phambili, njalo lamalanga anto ayedlula bekumele ukuthi kube ngomgqibelo bakubuyisele emuva namhla. Kutsho ukuthi next year kuyabe kuyisonto, kuya kuhamba kube ngumvulo, kube ngolwesithathu, ngolwesibili, ngolwesithathu. Kuzabe sokuyiholiday, bazavala abavule abavulileyo namhla. Kodwa-ke i-signature ka-president ingenile phezu komthetho wokuthi leli langa lizaba yiholiday.